sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 kuMfumfu 2024 keeps doing. Endabeni zethu lamhlanje.
Le Congress ngomnyaka ka 2027 abantu bezane PF bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani akikho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo
badlala ingqondo kubandla lezano PF ngoza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka 2028
silafekelwe esigabeni sedibulashaba komlaniland ngoba nguye obesikhokhela ezidweni zonke ezikudibulashaba komlaniland.
Bathi kibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarubi. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane. Lohlelo liphuma lendaba lijona lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badlana ingqondo kubandla lezano PF ngoza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Kulaba afuna ukuba uMnangagwa ahlale embusweni labanye abathi kumele asuke esikhundleni isikhathi sakhe esilawulwa isisekelo sombuso singafika. Umnangagwa usekhulume kathathu ngodaba lolu esithi usefuna ukuyaphumula. Kodwa kulabanye abakubandlaleli abathi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Kudamsaga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo.
Lokho kuyadetermine ngabantu iCongress izafika. Sile Congress ngomnyaka ka 2027 abantu bezane PF bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani akikho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo bengathi befuna omunye yibo kodwa njalo nje ubaba umnankagwa yena engathi hatshi mina isikhathi sami sengisebenzile sengisebenzile angisafuni nguye akula muntu onganjani ongamforce.
Kodwa manje ukona yini ombone ngizana ngangena khona?
Eh mbabona abanenga kakhulu sibanenga kakhulu kuzana uPF thousands bakhona abangangena. Kodwa okuchakathikile ukuthi ubone ukuthi umuntu lo uzakwanisa yini ukuthi efuqe ilizwe lephambili njengo okwakwenza ubaba uMnankagwa. Umuntu lo le vision yini efanana le vision esetshintshe ilizwe kangaka eka baba uMnankagwa. Abakontenders bakhona sibe labafunayo bayabe bebaningi kodwa kusalayo abantu bezane PF bazabona ama CV lama manifesto ama individuals ukuthi lo ufanele na kumbe kafanelanga from cell level.
Ye abantu bathi ivision bani naleyo ilizwe lidonsa nzima kangaka kambe ukhona umuntu ongakopa into enje?
Abantu ikuthi okuhlupha ukuthi okuqala abantu ababali ukuthi bezwisise ungahlala phansi ubambe i-document lena lokuthi on vision 2030 yikho lapho oyabona khona ubungqungquthela obuvela eZimbabwe uyabona ubunandi obe program leyana ayithi ukuthi ngoba uMnankagwa yedwa wena la ukhona ngapho eAmerica lami nginje kumele sicontribute ku vision 2030 okwesivili. Le vision esichoyo leyo lo othi into zibanzima lo muntu akavuli amehlo ukuthi ebone okuhle okwenzakala elizweni amantu mele bevume bebone ukubana ilizwe nqakade selilibi alisoze lithathe amalanga ukuthi lilunge lethethe isikhatshana ukubana lilunge yikho umongameli wathi 2030 ngoba wayekwazi ukuthi ngo-2024 liyabe lingakalungi but sebe sisiya khona ukuthi lilunge. So kathesi esingathi ngesingizi ngama-economic indicators ayatshengisela ukubana ilizwe liba mnandi lalaba ababonayo be-UN nabe International Monetary Fund labo bayatshengisa ukuthi hayi i-economy iyasukuma. So lo ozahlala ethi hayi akula okwenzakalayo athi lo muntu sithi akavula amehlo ebona ubuhle obenzakala lapha elizweni maybe kahlala eZimbabwe.
Umnumzana Kudamsaga ukuhlanganiswa i-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU-PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukudlephana kusoze kuphele kuZANU-PF into yabo into ebudene nje kuhlala kudletshwana ikuthi nje into yeZANU-PF ihlala ingaqondanga. Omunye uzobhoka kwakutsho ukubana Zanu PF sinjonjo wayesazi ubani ukhuluma ngani njengobana kunje i-confusion naleyo umnangagwa usezikhulumele yena yedwa wathi hayi yena is a constitutionalist isikhathi sakhe singafika uzasuka chiye lomunye ngivumelana le culture naleyo and ngilesifiso sokubana ilandele iculture ukubana isikhathi singafika uyasuka la of the stage ngoba amandebele abakha isizwe esesabekayo bathi kusina kudedelwana ngingazi ukubana uzayichiya yini iculture njalo angayichiya iculture njalo umnangagwayo ukubana abantu bazi ubana kusina kudedelwana uzakhunjulwa iminyaka le minyaka ngokwenza khonoko kodwa ke baplanta iculture ye violence sokela kudala ikubona namanje sekuthrethena na yonke indawo engethemba kubana asonto ezaba serious sesiluze
lempepha kodwa ukukona inombonayo ongabambi intambo ongathatha intambo mina ngakho ngathi hayi mina namhla sengijiya baphoint ukona yini
well njalo umsanga ichilo kubana izani PF lama members amaninga ngeke siyithathele lokho banengi esibaziyo abanye sixoxa labo esikwaziyo kubana ba capable kodwa ke ngeculture yezani ngiyazi ukubana sizakhethelwa isidlova eza esizathatha umbuso okodlame njengomnangagwa kumbe sizakhethwa ngodlame leyo we are rest assured ukuthi bonke abantu abalungileyo abakuzanwa abanjengomsaka kabasoze basondezwe eduze kombuso sizalethela isidlova
umnumzana Fortune Mlalazi ulandela izombusazwe ezimele besixoxa laye esejohannesburg kwele South Africa
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Wenze mapandleni ukukhothama kwenduna uMarupi sokuchiye izakhamizi zedile bashaba zimadolonzima izihlobo labaphansi kwesigaba senduna etshoniyeleyo bathi kumele luhlolisiswe kabanzi udaba lolu Kubika uAlbert Ncube
Bekulo ufuthelane edale ebelihlezi emzini wakumarupi ngolwesithathu eleziphathamandla zikarhulumente lemuli yakumarupi kwiqoqisano lomgcinisihlalo weGwanda Rural District Council umnumzana mphathiswa Ncube wayetheswa mlando wokuqoqa kwelatshwa kwenduna eHarare engavumelananga lemuli ngalokho abakumarupi bathi badidekile ngendlela enduna edlule ngayo emhlabeni uyisekazi wenduna etshonileyo unkosikazi Angeline Moyo uthi basele belembuzo edinga impendulo ngokubhubha komntanabo obekhathazwa likhanda kodwa obhubhe sekhupha njalo egijiniswa isisu
ukuhamba kwamafika hhayi akunjabulisanga ngoba usuke lapha ngimbonanga lokuthi usuke njani kumbe kutheni awusithenkingenenkulu
uthe siharare ube vele ngumuntu ohlutshwa likhanda kodwa ikhanda lakhe libeselingcono sesisizwa khona kaharare sokuthiwa ube sehuda esebulawa isizwe esihlanza ukuthi kuhambe njani asekwazi
kodwa umunye wemuli umnumzana Chris Marupi uthi bazamelela ubufakazi bukadokotela ukuze babe lesiqiniseko zalokho okuthethe induna
ukuba lokuphatheka egula ikhala ngekhanda ngoba esezabhubha lapha uke waya eGwanda wabuya ezokwelatshwa ikwese vuyisi ya Harare esizamukuyathinga ukwelatshwa khonale lapha aphelele khona lokho asilabufakazi la kubo ngoba sisamelele i-postmortem iyo engasitshela konke lokho siyakwazi ukuthi umuntu angabhubha kuba le nkulumo eziningi-ningi le micabango eminingi-ningi eshiyeneyo
amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwenduna uMarupi osanda kutshontshelwa imota entsha ayiphiwe nguhulumende umakhalekhukhwini le mali abamtshontshela lokhu babehlome bephelele ngembhobho emkhulu lemncane njalo bambopha imbila zikakonde banyamalala abakabotshwa abantu laba uyiso mncane umnumzana Molisa Nare uthi lesi siga sihlukuluze induna engqondweni okungaba kudale ukubhubha kwakhe
azathathela imota kwabuya abantu ababili abantu labo kanyana bebelobhobho babuya straight bangena endlini lapho bebelele khona lokhosikazi wabo lathi sicabangela khona ukuthi okunye kungabe kuyingokhoneko okunye okumkhukuluzeleyo kakhulu ngoba ubephathekile waphinda futhi le stress zonezo zokuthi imoto ehambile silahlekelwe
esigabeni sedibulashaba komlaniland ngoba nguyo obesikhokhela ezintweni zonke zone ezikudibulashaba komlaniland
osaphetha ubuduna bakwenhlamba entebhe umnumzana Jeffrey Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi uMarupi udlule emhlabeni ongasakhulayo
siphakathi kosizi ngalokho okwenzakaleyo kuthiwa ngomunye wethu uChief Marupi ikho kusihlukuluzile kakhulu ezimpilweni zethu umubeli ngosakhulayo ube ngasiyonduna endala umuntu omdala ungumfana okhulayo ukuthi ube ngumuntu obengazathi uyafundiseka ngokubusa kwakhe ube ngasiyo umuntu lwana ologcuku hhayi umuntu nje obeziphilela nje impilo yakhe
othengisa izitolo zakombuzimbili lapho induna ebivame ukuchitha khona isikhathi lezakhamizi unkosazana Brenda Maphosa uthi kumethusile ukukhothama kukamarupi
hhayi ube ngaso umuntu umsindo bengakaze ngibone senza umsindo besigwetshisa kuhle valelise nxa sihamba sivalelisa Maphosa sengihamba sale kuhle sabonana kusasa mina okuguleni kwakhe ngibone ngama-last days lapho ngibone izogada kuphela wabuyawathenga i-drink isigwa ndakususela khonapho phela ngizambonana ngizwa nje zokuthiwa uJifo kasele bamangalisa kakhulu ngoba mina ngesingami bengingacabangeli vele bengibe-shocked ngoba bengingacabangeli ukuthi ngumuntu ongasithiyi
uMarupi wagcotshwa kuba yinduna ngomnyaka ka-2012 uthi omkakhe njalo uzafihla emathuneni angakibo kusasa kulandela ukubhubha kwakhe esibhedlela se-Health Point eHarare ngesonto kuviki edlulileyo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikombuza imbili esilonke eGwanda South ngi-Albert Mube
kokwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithenzekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwabesifazane
Namhlanje sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yevele inyanga kaMfumfu yona le esikuyo ingiyokunanza lo mkhuhlane silomongikazi kanye lelunga lephalamende unkosikazi Othilia Sibanda ongumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana olwe Women's Parliamentary Caucus kuleyo nkundla onguye osungula lingxoxo
Umkudaba lwemvukuzane kungani kuludaba oluzathathwa sibili okumqoka ngoba kulezinyiso nezinyumu ngemgomo lapho esikhulume khona kabanzi njengabameli babantu abameli bedala lephalamenti sisuka kwizigaba ezitshiyeneyo zelizwe lapho esikhulume khona kabanzi ukuthi kuzanele ikhangelisiswe njalo ibhukliwe njengephandemiki njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi kufika umkhuhlane wengculaza okuzayenza ukuthi kube lenzuzo kumbe i-tax sikhangele kakhulu sikhulume kabanzi ukuthi kungahle kungaba njani ukuthi kuma-tax yona lawo athathwayo kathesi ikakhulu i-tax yethukela le-tax ye-airtime imali yangkhona yonke ithathe isandishwe iyesekela udaba lwemvukuzane sizaphuma sikhankasa abantu betshele bebekwazi ukuthi kuqakatheke kanganani ukuzivikela ngoba sikhangele nginani labomama ababa nemikhuhlane yemvukuzane phose etshiyeneyo singasakhangelanga ngitho kuphela yona i-breast cancer uthola ukuthi phakathi kwabomama abayi-100,000 abayi-61 anyali babe belani belo mkhuhlane wemvukuzane so kuqakathekile ukuthi njengabomama kumbe wonke umuntu ngoba labo baba lomkhuhlane uyabathinta sizikhathaze ngokuyahlolwa nokuzikhathaza ngempilo yethu ukuze senelise ukuvikela lo mkhuhlane sizagqugquzela ukuthi kube le-policy on cancer management kube yinto elotshiweyo okusemthethweni ngiphinde njalo ngikhuthaze wonke umuntu ungaba ngumama ungaba ngubaba lapho khona iqakathekile ukuthi sihambe nini siyehlolwa sibezazi kuyayehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane wemvukuzane umzimba wakho uwazi ngokuzihlola sonke isikhathi. Ikakhulu omama siyakhuthaza ngabe qeda laphana ugeza esithi i-monthly period, kumele bazihlole zonke izinyanga ukuthi kayalalo yini iqhubu elikhona elimikileyo emazelweni akhe. Siyehlola ngesandla sethu esiselulile imine siyifake ngaphansi kwephapha lapha, sihlole sibhodisa ibele lonke, sifithizela sisize ukuthi siyakula yini amaqhubu akhona silibhoda. Ngiyeza ukuthi kule qhubu masinyani nje kumele sigidime siye sibhedlela, njalo kumele sikhangele ukuthi ingono zethu lokho zizokunjengokuba wena uzazi zingakhanyise zingani zigobele ngaphakathi kumbe zidonsekile ngaphakathi. Njalo ukhangele ukuthi ibele lakho amabele akho ayalingana yini, ngoba ngokuzihlola umzimba wakho uzawakwazi ukuthi hhayi amabele ami behlale ngakho. Kodwa ingabona elinye selilikhulu kulelinye zitshengisela ukuthi ukhona okwenzakala kulo. Lo mbala kumbe ijwabu elangaphezulu elebele lingaqalisa ukuma lithi khawuthi nxa ubamba usuze ukuthi hhayi lokhu sekungani khwakho nayiwoma okungaqedakaliyo, njalo umbala wangkhona uphenduke. Ebantwini abangamakhiwa kuyanjengani khwakho umshayekile kulimele ngomuntu oshayekileyo. Kodwa kithi thina abantu abamnyama uzabona ukuthi ijwabu lingaphezu kwebele kuyathenda kwengxenye kube lo mbala omnyama kumbe kungani nje kungani into eyiphepho ikhala yakhona. Ijabu langikhona sekungani kulokuyizikhalakhala ongani khakona kube ngani ikhathi le kufanele khathi le-orange khona khona kutshengisa ukuthi kukhona okwenzakala ebeleni.
Lapho sizwe umongikazi osebenza esibhedlela nonkosikazi Otilius Banda, ilunga lephalamende engumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana olwe Women's Parliamentary Caucus, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela antshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-internet esebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook, ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kunhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome, ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni yeFacebook. Ngokubika kwezim live, uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi ubuza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi, sixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlofu.
Hayi, ngiyakubonga kuba kuhlelo. Iye liqinise ukuthi abantu bayidliwa izimali ebulenjini lapha, kodwa kuqali namhla phela kwintolopho into endala le. Ungavele ubona ukontakthwa ngumntu ongamaziyo uzibuza ukuthi ati umntu lo uvele ukontakthelani. Namascamers ayakuthanda kakhulu uphomba kuwuthutsha. And then okwesibili lainjona besijekisile ukuthi if it's too good to be true it's probably false. Into yakuzithenjiswa khonapho mbe imeseji yabe kukhuluma ebonti lezi zinto into engeke yenzakale kahle kahle okuthi asiwine i-5 million rands. Akuthi umbani koma umuntu sungazwine i-5 million rands. So ama offers anjalo into ababuya nazo. Then okunye abantu bakhona abahlala bephitshekile bajahile xa sekebona imali babelekukupressurize uyakwanza ukuhubha ilamba kabili kathathu kuthi bahlala bevele bejahile bele pressure ukuthi hayi yenza lokhu ukuthi kuzohambile kahle.
Nxa umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi, sithi faka imali njengalokho kwenzakale kumayihlome, kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kantshontshelwa?
Okwenzakalayo kule ndaba yokuthi umuntu uyabenza ukuthiwa yi-impersonation. Uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi awunkomo umngane kaSibanda asapota i-team enje nje i-Arsenal. Esazi kakhulu ngayo okokuthi uyahamba kwi-intanethi evule i-account ngegama lomuntu omngane wakho. Njela amapikisha asezwaswele ngoba phela uyahamba kulaphana ipeji yakhe wathathe wafake ku-profile yakhe. So nxa wena ungumuntu ongananzeliyo uyakhoza ukuthi unganzeli ukuthi umuntu lo ujoyinini i-Facebook ngenxa ekubhalele ku-WhatsApp inamba leyomuntu omasha. So indlela wani mina engiyazi esebenzayo nxa uthule amamessage anjalo yathi mfonela sikhulume, lokho kuyasebenza, it works every time because no scammer will call you unless ekhashana ube wazi ukuthi ufuna ukushasha ezinje. Impendulo zakupha yona iza kujingisela ukuthi umuntu lo vele bezokushayela imali. And then okunye kuthiwa i-investment fraud, le kule-online trading, kule-cryptocurrency trading, these things are real and they are working. Kodwa laba bagila i-internet and babona ukuthi abantu njani bafuna i-quick money in general. So uyakuthembisa ukuthi la ungafaka okungaka uzavuna okungaka. Kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality azozi ukuthi ufake idola kuzothaya yaba i-1,000. Some astronomical figures. Faka i-100 yaba i-5,000. Khona kumele uhle utshele ukuthi hayi kunanto enjalo. Ungakhiphe ukuqala. Ba usuthi hayi amhlophe imali yakho sinje sinje hayi. Uzafika ku-10,000 kumbe kubani. Ukuthi ufike faka enye imali. So at that stage vele awulingi.
Iziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu okumele baziqaphele?
I-technology itshintsha nsuku zonke, so labo bayaguquka. So umzekelo njengawunika like ngithi ama-job scam, into yomsebenzi bethi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje. Imisebenzi onje guaranteed izawe eNorway kumbe ePoland kwelinye ilizwe. Kodwa kuze sokuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe ngiyalinganisa lapha i-500 ukuthi ibe i-express fee ukuthi sisebenze amaphepha akho omsebenzi masini. Kodwa hhayi nxa i-500 inganyaka ubabela khipha i-350 khonaphana kudlala ingqondo zakho wena suyawela ku-350 ukuthi hhayi ufa i-500 iningi ama-job schemes. Then I'm sure le abantu bayayazi kakhulu i-email phishing, laba bayakuthumezela khona i-link ebulenjini ukuthi ungahlaba khona phana kuye kwenye indawo. Kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho kumbe bebhale ngani i-Facebook, then ama-pyramid schemes. Lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha $20 then usuqhatha abanye abayi-5 labo baqhatha abanye. Akula product eating trailer.
Bakithi kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele. Lolo bekulohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Besixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Gomo, ungadinwa kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi ohlabela ngolimi lwesidonga uSifelani Juma. Nangu ekoka lo ntukameli Nkomo we Studio 7.
Wala la ho malundo, Sanibonani balandeli nabathandi bomculo wami la kufinyelela khona izwi lami ngidabuka endaweni yasebhinga kwelaseZimbabwe kodwa kwamanje ngokuhlala ngilapha kwelaseSouth Africa ngokubamba nje imisebenzi ngiseSouth Africa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngaxhumana nami enambeni ethi 0737373386 0737373386. Ilapho abangangithola khona inamba yase South Africa ila abangangithola khona ukuthi mhlawumbe singakhulumisana ukuthi umculo wami bengayothenga kanjani ngoba bengakawufaki endaweni kuma online stores bengakawufaki. So bengaxhumana nami kule namba ukuze bewuthole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Sazobenzela okuhle bebekezele bengilinde. Sazobenzela phela okuhle ukuthi nje izinto zihamba kancane ngoba ngingabi na sponsorship, ngingabi ne-management, anginalutho nje ngisazenzela.
Kani isihlobo sike sikhangele ezinye zezindaba ebesikhokhela. Badlala ingqondo kubandla lezanu PF ngoza kungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Wathithibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Olibalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.